zihlatshelwa ingoma ebezihaya uChamisa okulapho amapolisa abehanqe iHarvest House beqale uchaya itoyitoyi besehla lokuqansa ngomgwaqo uNelson Mandela njengendlela yokwethusela abalandeli beMDC azobangenela ebabhaxabula. Omunye wabachayiweyo kodwa ongathandanga ukubethwa ngegama osengugogo oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane ulandisa ngokumehleleyo.
Hayi, kasifuni lokho kwenziwayo, sifuna ukuhlala kuhle thina. Lokhu konke akasisakufuni thina, ukuthi sitshaywe ngabantwana abancinyane labo. Indoda yami ayizange ngiyitshaye mina, ngitshaye lo mntwana omncinyane ngokuthi ngumphulisa. Ule mvume yokuthi ayitshaye, angenzanga lutho kantshontshanga, ndebhegi lami ngigqoke kuhle, ngiyazihambela kuhle, fike ungitshaye izibuno zami, ngenzeni? Sisuke endlini lo 6 kasidlanga lutho, mbuya lapha edorobheni senihlangana lokutshaya.
Ingcwethi kwezombusazwe labalwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu basole kakhulu okwenziwe ngamapholisa abhaxabule alimaza abantu abalelungelo lokubuthana belalela umkhokheli wabo bengaphatheki kudlakela. Omunye walezi ngcwethi ngumqondisi we-Media Center, uMnumzana Ernest Mdzengi.
Sobala ukuthi ilizwe lisedubona olukhulu, sikuduba olukhulu. Ama-politicians, they don't tolerate dissent. Ukulumende is not prepared to have the people bekuluma lokho abafuna ukuthi bekulume.
Okuyinto esekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu, uMnumzana Charles Nyoni.
Into edanisa esibili eyenzwa nguhulumende wethu walapha eseZimbabwe nxa sekhanya chaya abantu nje, abantu ababuya ukuzolalela umuntu ekhuluma, akula dema, akunana, akula nje kubhidlizwa kwezinto. Kodwa uhulumende uzimisele nje ukuchaya abantu kwaze kwajikwa amatiye gasi, omunye umama wachaya waze waqamuka unyawo, kathe sebemhambisile e-CSU ukuthi ayethola usizo. Ngale ngakufesta abantu ade bezihambela ngebhizinisi labo, abantu ade bengakwazi vele lokuthi kwenzakalani eHarare, sebechayiwa nje balimala. Omunye usisi uthi yena ubezofaka ama-CV yakhe uvela le Plumtree, vele kakwazi ukuthi kwenzakalani eHarare, but wasephonguzihlanganisana nje nokuchaya, wachaya walimalisandle.
Lanxa engasalitholanga ithuba lokukhulumisana labalandeli bakhe sebechaywe ngamapholisa basabalala bebaleka, uChamisa utshele intatheli zindaba ukuba laye umangaliswe yikwenza kwamapholisa ngesikhathi umbuso kaMnangagwa uzithi ngozimisele ukusebenzisana lokulalela wonke umuntu.
The police officers you see out there, they are all in the command framework. Why would you beat people who are at their head office? Is MDC a banned party?
Wonke amapholisa ayilwabona phandle la agcwele umoya omubi wokulwa, bajayelwane abantu abasemahofisini abo. Kanti ibandla le-MDC kalisavunyelwa, silibandla elingasamelanga libe khona na?
Ukuchaywa kwabantu kwenzakala ngesikhathi umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa eyengena umhlangano wezamabhizimusi e-United Arab Emirates. Kumbiko awethule kukhasi lakhe lebulenjini le-Twitter, ukuchaya indiva lokho kwenzakale elizweni uMnangagwa engazange atsho lutho ngokuchaywa kwabalandeli be-MDC lakade beziqhubela imisebenzi yabo edolobheni. Kulimele abambalwa kusehlakalo sanamhlanje abagoqela ummeli weGlenview edale lephalamende uMnumzana Vincent Tshwangirai, indodana kamuyi uMnumzana Morgan Tshwangirai, umkhokeli wakuqala we-MDC ibunjwa, intatheli zindaba ethatha imifanekiso esebenzela inhlanganiso eye-AFP uJekesai Njikizana laye ubhaxabulwe ngamapholisa, kanye lesinye isiphathamandla sebandla uMnumzana Henry Chimbiri labanye abambalwa ababalisa ingane eleminyaka emibili. Lanxa amapholisa abelokhe enyakazela eHarvest House eyaziwa njalo ngelokuthi Morgan Tshwangirai House, abasekeli baqhubeke behlabela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.